Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welomukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 14 kuLwezi 2024 mu Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Inkokheli yamazwe athuthukileyo kanye lakumanyano weSADC iza kuthi gwaqa kwele Brazil ngomvulo lapho kuzahlaziywa khona isimo somnotho lezombusazwe emhlabeni wonke jikelele.
Ngingene lana eMaputo ekuseni ngo-5 o'clock. Njengamanje ngingene ngilelofu yesinkwa eyodwa. Njengamanje ngilambile, amaphoyisa namasotsha bavala ibhoda kunestrike.
Abatshayeli bezimoto ezinkulu abathola impahla engena kwele Mozambique bathi kabasenelisi ukusuka eMaputo besiya kwele South Africa ngoba usuvalwe ngci umngcele welibombo.
Nginokuthaba kakhulu athi nginokuthokoza kakhulu mayelana lodaba lukapresident omutsha othi ufuna ukusinikeza amaphemithi ukuthi sibe namaphepha.
Umongameli omutsha kwele Botswana uthi kuzanika abadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli okungekho emthethweni amaphepha okusebenza kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokheli yamazwe athuthukileyo kanye lakumanyano weSADC iza kuthi gwaqa kwele Brazil ngomvulo lapho kuzahlaziywa khona isimo somnotho lezombusazwe emhlabeni wonke jikelele. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umongameli Joe Biden ngomunye ubazahamba emhlanganweni lo ngesikhathi inkokheli yamazwe akuzikazi le-Europe ingelaqiniso ngokungenziwa ngele Melika kulandela ukukhethwa kukamnumzana Donald Trump ngoZulu kukhetho lukamongameli olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Esembusweni uTrump wayefuna ukuba abakumanyano we-NATO bebhadale imali enengi yokuvikela amazwe akumanyano lo, njalo wasusa ele Melika kwisivumelwano se-Paris Agreement, Climate Agreement. Labakumanyano we-SADC labo ngabalaqiniso ngokungenziwa ngele Melika phansi kwarhulumente kaTrump. Bonke bakhangelele okuza kwethulwa nguBiden emhlanganweni lo ngokulakho okwenziwa nguTrump.
The Voice of America, VOA.
Abatshayeli bezimoto ezinkulu abathola impahla engena kwele Mozambique bathi kabasenelisi ukusuka eMaputo besiya kwele South Africa ngoba usuvalwe ngci umngcele kwelibombo. Bathi kugcwele amasotsha, amapholisa labatshengisela emigwaqweni eMaputo abakhonona ngokukhethwa kwamongameli Daniel Chapo weFrelimo kukhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Abasekela amabandla aphikisayo sebevale ngci umgwaqo osuka eMaputo usiya eLibombo Port Post okungumngcele wakwele Mozambique lele South Africa. Umnumzana Forget Mpofu odabuka eZimbabwe oselosuku eseMaputo uthi kakwazi ukuba uyabuyela nini kwele South Africa labanye bakhe abangamakhulu amathathu 300 abatshayela izimota ezinkulu.
Okwamanje ngikhuluma la ngisitakile eMaputo la eMozambique.
Nxa usithi usitakile khonapho Mpofu uJohn baba.
Ngikhuluma nje kumanje ngingene lana eMaputo ekuseni ngo-5 o'clock. Njengamanje ngingene ngilelofu yesinkwa eyodwa. Njengamanje ngilambile, amaphoyisa namasotsha bavala ibhoda kunestrike. Bathi kunestrike esepolitiki, bafuna ukukhipha ibandla elikhona elirike amavoti. Then kunebandla labo alifuna ukuthi bona kuse, kodwa-ke ngoba barekhile laba abantu abafuna ukuphuma esikhundleni. Njengamanje kugcwele amasosha lana emgwaqweni ukuthi ngabe kuyavuma benze kusendela ividiyo. Ubona, I'm sure amatraka apake lana afika rough like 300 ngoba since basivale ngo 10 ekuseni until namanje amatraka agcwele indlela.
Yes, ngathi abathembisa ukulilimaza khonapho abantu abatshengiselayo lapho.
Njengoba ngikhuluma manje ngihamba lo mfowethu na esidibane naye lapho enhlanganeni yomsebenzi wamatruck uyathuka uyasaba ngoba manje kugcwele amasosha aphethe izibhamu singabantu esithukile ngoba nje besifuna ukuyathenga i-airtime ukuthi sifonele imtenethi bebekwazi ukuthi hayi sisefu bekhululeke kodwa sisidakile asinalutho yokudla singena ekuseni amaputo sibe ngabantu abaphuma ntambama kodwa ukudla sika asinakho asazi okulandelayo ukuthi kuyenzakalani ngoba yonke into imile ibhoti ivaliwe amasosha amile laphana amisa amatruck onke aphethe isibhamu.
Ye amasosha lamapolisa abalitshela bezithini?
Ma betsho inkinga isitshawa yilanguage asizwani kahle kodwa siyazama ukuthi sizama ukuthi si-understandane bathini bona ma betsho bathi iphathi ekhona le e-red abasayifuni inkinga angiyazi ukuthi bayibiza bethini igama la e-red abasayifuni and bayapromisa bathi iyaphuma. Njengamanje njengoba ngikhuluma manje bengegaraji ngiyothenga i-airtime. Ngicabanga abafowethu laphana bemeli ngiyabuza ngithi kuba uhamba njani bafowethu ngoba kusemnyameni lapho nise but hayi umongameli ozongena ozothatha isikhundla ufikile athi bona abakhululeke basefu uma belaphayana then basakulento abasazilungisa ayikho into ezenzeka kodwa kusuke kusabise ngoba phambilini kunabantu abaningi kakhulu abafuna ukwenza ingozi yokushisa abantu ematrakini so asazi ukuthi solala kanjani la maphoyisa azosigada kodwa kusuka ngithuke ngoba laba abantu baningi kakhulu ngale
ye kodwa sizobona ngizani kuyaphetha ngani khonokho liyacina lenzeni ngokubona kwakho
into ezokwenzeka lana ngoba emini njengoba nje singabo driver bese silento kade sisicabanga sithi right kungabe kungela moto esibuyayo from le bese sifisa ukuthi sibambe amaline wonke lawa singene ngenkani siyebhoda sifikele esishaya amagedi namatruck siphuma kodwa siyabuya siyabona ukuthi no amasosha akhona and amasosha bangathi lesiteke bathini lestrike basebenzisana naso so bathi sikhululeke ayikho into ezokwenzeka kodwa siyasaba ngoba kunabantu abaningi ala bamileyo abafuna ukwenza lesistrike ebusuku and ma benza leyo nto njengamanje khuluma ekuseni ngithe ma ngingena la kunama-trucker about 8 akade cross umgwaqo baqeda bathatha iziphiwo kusho ukuthi basebenza ebusuku la abantu be-strike yilapho aba-operator khona ngoba bayazi ukuthi le nto abayenzayo benza ngokuganga kodwa singathi ngokuganga but balungisa ilizwe nabo and endlela engibona ngakhona ungathi bazongqoba lokho because ngalowo mongameli amufise ukuthi angene ufikile lawo batshela ukuthi no bakhululeke yonke into izohamba kahle.
Mhm. So ibhoda lapho oquma khona kuthiwa ngapi lapho wena okumele ukhrose khona?
Okwamanje ngila eMozambique kumele ngiqale ngiyastempisa ipassport bathi kuse kilometer 4 eMozambique. Then bese ngisiya eSouth Africa bathi yiLibombo ibhoda yakho yase South Africa bathi yiLibombo. Kodwa wonke lamabhoda avaliwe. Okhomba khona ukuthi labantu babambisene ngaleyo nto abafuna ukuyenza. Banesifiso and banamandla babamisene beyigroup bayasho ukuthi nonto leyoyenzeka bazoyenza iziyashiyo ekugcineni ngaleyo ndlela abafisa ukuthi kwenzakala ngakhona and nakhona vele kuzokwenzakala kanjalo.
Lo ngumnumzana Forget Mpofu, umtshayeli wezimota ezinkulu obexoxa le-Studio 7 esemaputo kwele Mozambique. AbeZimbabwe bathi bemukela ngokuthokoza inyathelo likamongameli Duma Boko oweBotswana omutsha othi uzalungisela abeZimbabwe amaphepha abazabanikeza ilungelo lokuhlala kulelo lizwe esithi lokhu kuzaphathisa ukuthuthukisa umnotho ukwazi ukuthi bakuphi ngaso sonke isikhathi njalo bekwazi ukuhlawula umthelo we-tax. Kodwa abanye abeBotswana abajabuli inyathelo leli. Intethele izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UBoko ekhuluma labezindaba be-BBC uthe uqakathekile ukusebenzisa ulwazi labeZimbabwe abangena kwele Botswana bezokwenza noma yiwuphi umsebenzi. Uthi iningi liyenza imisebenzi engafunwa beBotswana okufana lokusebenza emapulazini kukanti eminye efana lokunusela lokwakha ingaphathisa abeBotswana ngolwazi. Inkulumo kamongameli Boko yamukelwe ngezandla zombili ngabeZimbabwe kwele Botswana bona abavame ukudlala amacathelana lamapholisa abedinga abaselizweni bengelamaphepha. Unkosazana Simanga Dube uthi inyathelo liga mongameli Boko lizabangela ukuthi basebenze amaphaphu ehleli phansi.
Mina nginokuthaba kakhulu ngathi nginokuthokoza kakhulu mayelana lo daba luka president omutsha othufuna ukusinikeza amapermit ukuthi sibe namaphepha ukuthi sihlale lapha sisebenza. Kuyajabulisa kakhulu ngoba ukuhlalela izono ngalamaphepha kunzima kakhulu balama challenges amaningi, but mawuso lamaphepha kuba ngcono ngoba yabusuhleli okusemthethweni.
Umnumzana Thokozani Nyoni yena ungumbalisi uthi ukupha abeZimbabwe amaphepha kutsho ukuthi le lizwe leBotswana lizathuthuka kwezomnotho.
Ungayikhangela indaba yangkhona is just a win-win situation. Okungangokuthi Zimbabweans are going to benefit as well as Botswanans. Ama Zimbabweans, they are contributing a lot ku economy yes eBotswana. Baya contributing ngendlela eziningi, bayenza imisebenzi eminingi kakhulu, kodwa khona ukuthi gabala maphepha basebenza becatsha bake babotshwe kwenziweni ku affect abantu ababasebenzelayo ku affect labo.
Okunhlanganiso yeZimbabwe community kwele Botswana namuzana Sifas Chuma la uthi baya kwamukela ukukhulunywa uMongameli Boko ngoba abeZimbabwe bephila nzima noma nje bona bephathisa ukuthuthukiseni umnotho weBotswana.
Abantu abaningi nxa usebenza ngalamaphepha kulohlupho lokuthi bakhona akade bethatha advantage ukuthi abantu abalamaphepha bengababhadali. Umuntu asebenza akhindli pheli ithi siphelile abotshwe ngamapolisa angena indlela ekhaya imali yakhe angayitholanga ukuthi uphenduke futhi kube nzima. So khona lokho sokuzanceda njalo abantu bekhaya, they are also contributing ku economy la. Nxa uapply le permit abantu kat currently permit zodwa nje uyathola ukuthi amaZimbabweans we are paying almost over 200 million.
Iofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana yona ithi zalinda ukuthi umphathi ntambo ophathelene nendaba yokupha abokuza amaphepha akhulumisane labo. Kodwa abanye abeBotswana abafana lomzana Tikeleti Kwape bathi abafuni ukuzwa ngalolu daba ngoba kusitsho ukuthi abeZimbabwe bezabathathela imisebenzi yona eya incipha.
Botswana crying unemployment rate. They already crying.
Asivumelani lokuthi kuphiwe abeZimbabwe amaphepha okusebenza ngoba lokhu kuza kutsho ukuthi sesibangisana labo amathuba emisebenzi.
UMongameli Boko akakatsho ukuthi ukhangelele ukuthi lokhu kusungulwe nini, kodwa uthole usekelo kwabanye abathi akusizi ukuthi begqibele amakhanda phansi njengentshe ngoba vele abeZimbabwe sebekhona elizweni. Namhlanje uMongameli Boko ufungise umphathi ntambo wendaba zaphakathi kwelizwe kweBotswana onguye oza kuba ekhangele udaba lokuphiwa kwabantu bokuza amaphepha okusebenza lokuhlala elizweni okusemthethweni, ama-work kanye lama-residence permit. UMnumzana Phasi Mukhware wayelesikhundla esiphezulu lesisotsheni nguye umphathi ntambo wogatsha lo by and Home Affairs. Ngingumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Sikezizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. I-commission ebona ngezokhetho kwele Somaliland ithi sokubalwa amavoti okhetho oluqhutshwe izolo olabantu abayisigidi ababhalisele ukuvota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Agence France Press babika ukuba iRussia selithumbe isigaba seVoznesenka empumalanga yakwele Ukraine, njalo balakho ukuthumba enye njalo indawo esiduzane laleyi. Kweziphathelene leMelika, onqobe kukhetho lukamongameli osemelele ukungena esikhundleni ngozibandlela uMnumzana Donald Trump uya phambili ngokubumba urhulumente wakhe njalo usekhethe iziphathamandla eziningi. Omunye weziphathamandla lezi ngobe lilunga ledala lephalamende eleCongress uMnumzana Matt Gaetz ukuba ligqwetha elikhulu likarhulumente u-Attorney General. UGaetz ubebhekane lamacala atshiyeneyo abephenywa yikomiti yeCongress. UTrump wazise njalo ukuthi usomabhizimisi uwazalelwa kwele South Africa onothe owedlula umuntu wonke emhlabeni wonke jikelele. UMnumzana Elon Musk uzakhokhela ugatsha oluzimeleyo oluzamxwayisa ngokwehlisa indleko karhulumente. Iziphathamandla eziningi kuzamele zimiswe phambi kweCongress yona ezavuma kumbe yale ukwamukela ukukhethwa kwazo. Uhlaziya lolu daba uMntukameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lolandela ezombusazo weMelika uMnumzana Dipa Dube.
UMnumzana uDonald Trump esikubonayo ebumba uhulumende wakhe elungiselela njengoba sisazi ukuthi uzazayithatha intambo zombuso ngemva kwenyanga ezimbili kodwa ke kathesi lokho besenza amalungiselelo okwenzela ukuthi inqabe siyaqalisa beqhubekele phambili yonke into esime ngomumo. Okuyinto esibonayo njengalokho ukuthi abantu abakhethayo iningi labo sibona ukuthi ngabantu abantu abatshengisela ukuthi ngabantu ababemelana naye kusuka ngesikhathi lesiyana ngesikhathi ekhangelane lobunzima ayekhangelane labo, ngisho lamacala akhe ayekhangelane nawo, abantu abamncedisa ngaleso sikhathi njalo bama duze laye. Okuhlanganela ngisho labo Elon Musk ukuthi kwathi noma kunzima njani ngisho lakathesi ngesikhathi sokhetho lolu, abantu abafana nabo Elon Musk ngabantu ababekhanya behamba phambili kutshengisela sobala ukuthi kukhona ukukhulu abakhangeleleyo. Njalo Elon Musk ngabantu singakhonda ukuthi ngosomabhizinisi ukuthi babekhangelele izinto eziningi ukuthi balendledlana thize ehambelanayo lomnumzane uDonald Trump. Kodwa-ke kakhulu esingakusho ukuthi labo abakhethiweyo kakhulu ngabantu ayevele emelana labo, noma ngithi abantu ababemeseka ngesikhathi esakhangelayo lobunzima.
Lanxa idale leCongress selilawulwa ngamaRepublicans okulibandla likaTrump, ubona lisamukela yini abanye abantu abakhethwe nguTrump abafana loGates?
Abantu abafana loGates angiboni babonkomo ukuthi kungenzakala ukuthi ingapasa eCongress ngoba umthetho sekelwa waseMelika awukuvumi ukuthi abantu abalamacala afana lawo lawana la ayesethiswa umnumzane uGates ukuthi bayiphatha izikhundla esifana lasenisana lesi asiqotshelwe bese abamqophele sona. So engibona ukuthi iCongress nqa ukuthi bengalandela umthetho sekela iconstitution akufanelanga ukuthi kufanele nje kube sobala ukuthi akasoze ayenelise ukuthi aqhubekele phambili ngaso lesi sikhundla sakhe. Kodwa ke ngaphandle kokuthi yena umnumzane uDonald Trump nqa engasebenzisa ezakhe indlela njengoba sazi ukuthi ipolitics ilamaqhinga amaningi ukuthi abanye bayenelisa ukuthi bayenze izinto zabo besebenzisa ama avenues amaningi ukwenzela ukuthi lokho abakufisayo noma ngithi ama appointments abafisayo bayahlomule. So okungako ukuthi nxa bengazange basebenzisa ubungane noma bengazange basebenzisa ukuthi ivoti labantu abaningi ibaphi abakhona kuCongress, then nxa kulandela umthetho akasoza yenelisa ukuthi angene.
Uhulumende kaTrump umbona edlelana njani lo hulumende weZimbabwe?
Umnumzane uDonald Trump ngumuntu oye wabusa ilizwe leMelika asingakhohlwa lokho, okungawukuthi azange sabona kusiba lotshintsho thizeni phakathi kwelizwe leZimbabwe nelizwe leMelika. Esibona ukuthi ukuze sizoqhubekela phambili kuloko kusasenjalo kungela tshintsho. Kodwa-ke ngithemba ukuthi akukaze kwathiwa kulama-permanent obstructions abakhona phakathi kwamazwe ukuthi nxa ukuthi kungabe lezinto mhlambe ezingahlalwa phansi diplomatically ilizwe leZimbabwe mhlambe selingathola lisethubeni ukuthi bayenelise ukuthi babe le diplomacy engayenza ukuthi ubudlelwane bube khona. Kodwa ke uDonald Trump okwakathesi angiboni akulampawu noma ngithi akulanto engiyibonayo etshengisela ukuthi kungabe lotshintsho ngendlela ubudlelwane beZimbabwe neMelika obungaba ngakhona.
Umnumzana Tipa Dube ulandela zombusazwe zeMelika bexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 esePhilitane. Ukhangelwe ukuba umonyano weSADC uzaqhuba umhlangano omkhulu ngomgqibelo ozahlolisisa impumelo yokhetho lweMozambique, Mauritius, Botswana kanye lokhetho oluzaqhutshwa kweNamibia. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongumgcinisihlalo womanyano lo ukhangelwe ukuba uzagugela umhlangano lo eHarare ozangenwa ngeyinye inkokheli yeSADC egoqela ekuhlangothi olubona ngokulondoloza ukuthula lokunye. Kuzaphumani emhlanganweni lo njengoba uMnangagwa kuthiwa wangenela kukhetho olwaqhutshwa emazweni la. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeFreedom Alliance, lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala kutshale lepalamende ekubandla leZANU-PF. UJuma usungula lingxoxo.
Thina njengebhodi yeSADC region kumele sibe sihlala sindawonye sikhangelelana sibonisana mhlawumbe futhi silulamisana labo ungabe ubonakala khona. So umhlangano lowo ukhangelele khona obusibi lobana ukuxazulula indaba zonke nalezi okwenzakala eMozambique okwenzakale eBotswana okwenzakale laseMauritius nalokho esukhangelele ukwenzakala eNamibia so njengoba ke isikhathi lesi umongameli wethu evumuye umgcini sihlalo welokuzeni wehlanganiso le esandak bekubalulekile ukuthi yona kwenzakale khona oku akula nto ephali le kumbe emanganisayo ne-amis nxa sikhuma ngesikhiwa i-procedure yokuthi kumele ivele yenzakale ubana sikhangelelane sibonisane njengequla lesandak.
Ye siyawuzwa kakhulu ngegolide siyezwa lapha bancube abantu bayakhuluma bathi kodwa kwenziwa njani umhlangano lowo eZimbabwe kuthiwa lingenela kukhetho yonke indawo singathi eMozambique sithi eNamibia kule South Africa
ye umhlangano lo wenziwa eZimbabwe okuqakathekile ukuthi kukhangele ukuthi sivunguzane senguquko sesiphephetha ikakhulu khona pha kusadiki njalo futhi ukuthi kusenzakala khonoko umuntu yabe nguyobamba intambo ukuthiwa ngumgcini sihlalo kuyikuthi uvele yena laye utshintsho olwenzakala inguquko yakhona iyamethusa kanti ke esikubona kusenzakala eMozambique lulimi lokuthi linamabandla eselihlala isikhathi eside lalokho kwenzakale eBotswana ukuthi isikhathi senu insuku zenu sezibaliwe thina ke siyawukhwavitha lo umhlangano lowo ukuthi umphathi intambo njengoba laye enindwa ngodaka oluse Mozambique ukuthi sokubonakala sokulokungenela okukhona kukhunywa ukungenela kwabo lapha ekhethweni leSouth Africa nxa sikhumbula kwakhulunywa laseBotswana ukuthi bekulokungenela le Mozambique abasiki bebunda bayathi ukuthi khona kulokungenela ikungenela iZimbabwe ngoba isilovalo isesaba ukuthi njengoba ithanda ukomela esikhundleni utshintsho solufikile so ke umhlangano lo khona lo kakhulu uyilitmus test kumbe singathi uyisipimo kuyo izanu lo mongameli wayo
kwenapo ke chuma okwethulwa ngubaba Ncube uthi umongameli ungazani kwenoko ungazani kumbamba ikhonzi la akunjalo
mina kamboni bana ngabe kunjalo usihluphe esisuka sibe lalo yikuthi kona abantu badube ngokuthi kona beqaqanisa okwabe kusenzakala kwezinye indawo lela elakithi lapha eZimbabwe isenzakalo esenzakale eBotswana asosenzakalo singabe simangalisa ngendlela into evele besihamba ngazo khonaphana ngoba abona yikho bona thina inhlanganiso yethu sihlala sisithi kona siyinhlanganiso yabantu we are people driven esikwenza kuvela ebantwini vele khona ungabona usudivose labantu abayiwo abawukhethayo abakufaka labo khona khona kumele bekwazi kona isiphetho yikuthi kona bazawulahlela phansi so yibona thi inhlanganiso ihlala iseduzane labantu ihlala ilalela abantu yikho phela umongameli wethu bembiza besithi is a listening president ukuthi ngisele ona uyalalela ukuthi kuhamba njani umumo bani nxa inguquko zisenzakala kwezinye indawo akusihluphi thina njalo akusi-affecti ngoba kuyabe kuyindlela abantu abayenze ngayo endaweni yabo khona ngale aveda abantu besithi kona tani thina siyangenela emakhethweni abo kuse kunjeni kanti uyakhumbula lo nyaka lokana i-DA isenza umhlangano wayo sambona umongameli kathesho eBotswana esiyanika i-solidarity speech khona phana ekhuluma so abantu besebasomele bethi kona abantu be-UDI imean UDC sebengenela yini ukhetho lwase-South Africa na ayisikho vele khona kuvele kuyimjwayelo eyokuthi kona amabandla azwananayo nxa besenza imihlangano yabo nxa besenza ama-congress abo siyabizana asonto entsha i-DA nabo ibiza abangani babo sake sabona even umongameli u-HH wasezambia ebiza obaba oshamisa nabanye akusiyo nto embi but ayisiko ukuthi kona uyamsungenele ekhethweni nxa uthi wafika endaweni yomunye umuntu kuvele kona ama-solidarity speeches ama-solidarity visits avele akhona ayenzakala ngezikhathi zonke angazi wayeso kumangalisa nxaso kuyithi esikwenzayo
baba Ncube bala khonapho ngamafushane
ngiyadana-ke nxa nisizwa ubaba uchuma esala ukuthi kuyamangalisa ukuphuma kwebandla belisembusweni embusweni selihlale 50 years kuyinto emangalisayo kusadiki ebantwini bezanu bese kumangalisa kakhulu ukuthi kanti kuyenzakala ukuthi abantu batshintshe nje ababusi kungene omunye kungalamuntu even one ofile kambe kuse Zimbabwe ngabe sokufe imumbi ezingaki othuma behlala bedliwa besalela nxa kungathiwa kabaphume isifundo chuma kumele limangale lisifunde isifundo lonke labakokeli benu ukuthi umbuso uyachiywa njalo lingaze libe le 50 years kumele livume uZulu nxa engasalifuni njengoba evele engalifuni uZulu eZimbabwe.
Lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala kudala lephalamende ekubandla le-ZANU-PF bexoxa le-Studio 7. Soke isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Siyalibuzlisa ntambamenhle nina abahle abase Zimbabwe sibulise ne Studio 7 kunye nonke sikhala nje ngale cancer ekhona eyase Zimbabwe umuntu otungu president abesehluleka into yakhe ukulungiswa kwakhe esegijima ase siyangena kumakhelwane nasi Mozambique se troubling uhle sehluleka lokuthi eyilungise njengoba nguye waqalisayo yebo yena abantu beZimbabwe abanye abakhangela ukudla besiyavuma bethi hayi kungcono sincedise sihambe siyevotela eMozambique. What is the solution? Ungahamba uyovotela iMozambique ruling party kuwe kusala kuhojokele awula mali yakho oyisebenzisayo elizweni kuke stuck kumile ungavotela umuntu othatha into zabantu lesavela sakubona bethatha into zezaphu 1980 namanje bayehluleka ukuthi belethe into zezaphu because namasela izano yisela not amashona izano kathi sile khesembi espredayo angazathi ukuthayisa emabeleni abantu izanga sahlupheka
ye kustudio 7 livu kanjani basazi bethu abahle izanu pf into ya istrategy sayo lesiya siqala kudala leminyakana labo more than 20 to 30 years iyenza lento ikhonze kabo ukubhala abantu yikho la iqine khona kakhulu kodwa ukuthi lethe lento eyibhalela abantu hayi ayikhona. Izanu PF ayiwari ukhipha abantu esikhaleni nje kebhalwa kuphela ngonyaka ababhala abantu ka-3 noma ka-4 kodwa into ekuhola kuyabuya i-50 kg lihole liyishiya neliyi-10 zekubhaliwe once ngonyaka so la manje ala magama lokhu ebhalwa kuyabhalwa abantu ila iqhuba isikhathi ukuthi izulini abantu belime bevune bethole lokhu abakutholayo bedle masimini kuphela babe lokhu bebhaliwe nje abantu kubhalwa kuphela kulo kubhala so yindlela yokuthi abantu bebekezela nto kuya kuthiwa hhayi sigqede ukulibhala ukudla kuzabuya in 3 months yinto eyikhonzileyo futhi lokhu kodwa ke thina ngoba abanye abantu thina asivalekanga siyakwazi khona oku futhi siyakunothisa esikhathini esiningi abantu bakhithi bebesebekhohlwa ke khona lokhu ma sokufika izikhathi zokuthi kuyiwe votwa sokufika isikhathi selungelo lakho wena muntu ukuthi ubonakalise ilungelo lakho athola sebejabuliswa izipika lamakhampeni ayenziwa izanu pf lokuthwalwa free ngamabhasi behle benyuka besiyale yikho abantu ababekukholise bekoyibisele ezikhundleni izanu pf ithi ma isibuyela futhi sivula ivala amabhuku njengebhodo lenhloko elisezikho abantu beqala ukukhala kanti vele yi-strategi sezanu pf esokuvula ivala amabhuku.
Studio 7 salibonani basakazi wethu abahle salibonani balaleli be-Studio 7 hayi nti lami ingene ngeza ngakithi eZimbabwe abatswana sebekhethe umbuso wabo omutsha batshintsha phathi ekudala yabusa kodwa kungukuthi kade kungakawonakali kakhulu thina la esokuwonakali kakhulu saqhube kashuwa sisithi kukhona okungatshintsha kube kuhle kunzima kakhulu bantu bakithi asazi engcenye mina ngedwa kangiboni ngendlela eqondile kodwa ngibona ngathi lizwe lawela esandleni esingasiso kahle bekufanele ukuthi sikunanzelele ukuthi akukho la ezano PF engangiphinda kuthiwa ilungise khona ma thina abasasisikhona 1980 until today akula tshintsho oluya kuloku kuyaphambili.
Labo ke ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo hayi ke isikhathi asisavumi lingakhohlwa i-live dog yalandela ngolivalelisayo ngenjabulo umthembu sithembayo uGibbs Dube lalelani i-live dog.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.